isigameko sokuthunjwa kwabantu basemelika abane kube into ehlasimulisa umzimba kakhulu nxa sikhangela isenzo sakhona ngendlela okwenzeke ngakhona ikakhulukazi sizwela usizi kakhulu abomdeni lalabo abanye abagcine betshonile kulesi senzo basesemtholampilo. Kuyinto enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi kakhulukazi indawo leyi edorobho leli eseduze leboda yemelika leMexico kodwa phakathi yelizwe laseMexico ekuthiwa yiMatamoros yindawo evame kakhulu ukuba lezigemegeme eziningi kakhulu ezokubulawa lokuthunjwa kwabantu ikakhulukazi kuhlanganyela izinto eziyabe zingathi zilama-drug dealers khonapho phakathi ngoba sazi ukuthi kakhulu ilizwe laseMexico lilizwe eligcwele abantu eligcwele ama-gangsters kakhulu abashushumbisa izinto zezidakamizwa kakhulu okwenza ukuthi kube yindawo ebalodlame olusezingele eliphezulu kakhulu.
Ngokubona kwakho singafika yini isikhathi esokuthi abadabuka kwele Melika nxa besiya kwamanye amazwe bebe lodubo olufanayo?
Engivame ukuthi ngikutsho babugandi ukuthi kuqakathekile kakhulu ukuthi ama foreign policies asetshenziswa yiMelika esebenzisana lamanye amazwe ukuthi nxa besenza izinto zabo kufanele ukuthi bacabangele ama citizens abo ngoba izinto abazenzayo noma ngithi ama decisions abawathathayo against amanye amazwe kuyaba lomthelela omkhulu kakhulu ukuthi nxa abanye abantu bengahamba bayevakatshela kwamanye amazwe basuke babe ngama-victims kungenxa yezinye izinto ezenziwa nguhulumende noma ngithi kungenxa yama-decisions athathwa nguhulumende kodwa asegcine sesenza ukuthi abantu abaningi babe sengozini. Ikakhulu nxa sikhangela izinto ezenzakalayo emazweni afana labo-Iraq labo-Afghanistan ngamazwe yiwo kakhulu esithi nxa sikhangela sibona ukuthi abantu basemelika nxa bengahamba baye kulawo mazwe yilapho abangathola khona ubungozi. Kodwa ke elizweni laseMexico besazi ukuthi khona kukhona ukungaboni ngasolinye kodwa kakhulu into ekhona elizweni laseMexico ukuthi abantu basemelika fanele bazifundise ukuthi bengavami kakhulu ukuthi bahambe baye kulelani ilizwe njengoba sazi ukuthi kungenzeka uthole ukuthi kwesi sikhathi sebengakubona njengomunye umuntu oyi-rival yabo bengama-drug dealers noma bengama-warlords begcine ekugcineni ugcine usubulawa kukati bakufanise lomunye umuntu bebe sebesiyakunanzelela sekudlula isikhathi ukuthi lapha sebenza iphutha babulela umuntu ongayisuwe. Kodwa-ke yikho kakhulu okwenzakalayo kakhulu phakathi kwelizwe leMelika sisiya elizweni laseMexico kakhulu akuvamanga ukuthi kube kuyisenzo sokuthi ngenxa yokuthi iMelika iba isebenzisa ubumthetho kodwa kuvame ukuthi kube luhlupho lwama-drug dealers kakhulu.